ukuthi kwakuzokwenzakala izanu lezanu labathi sebenqobile kukhetho ka-1980 sebeyibo abaphetha amandla bakubebona izaphu lezipho njengesitha basebedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanu lazalwa zibeli lizwe sokwathi izaphu lezipha zazingalo kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke ikakhulu izipha lezaphu yizo ezazihamba phambili yizo ezivele zaqalisa umsebenzi yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiwa kumbe ukuthi amabhunu abone ukuthi hhayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho izanu yasezonqoba-ke ukhetho ikuthatha-ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezipho siyajabula ngoba hhayi akukhanya abantu sebekuvuka sebekuvusa sebekubalisa beqondisa imbali
ye manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo Chinamano omsika ababengayiso besigaba semandebeleni kodwa beyinkokheli kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandla leli sekungani libandla lemathebheleleni kuyini okwakwenzakala yona
okwabangela lokho yikuthi njengokuthi engithile ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition ngithi kumbe i-alternative party alternative government so babedinga indlela yokungcolisa izaphu ukuthi abantu bemashonaland abayibo imajority 80% ye-population bekuthatha ukuthi ha izaphu ukuthi yiphathi yamandebele esingayivoteli kwakumele ukuthi izanu lezaphu zincintisane ngamapholisi hathi ngomhlobo so umgabe ikakhulu wasekubona ukuthi indlela angakhulela ngayo izaphu ngamanga kumbe i-propaganda ukuthi ayingcolise ethi le yiphathi yamandebele yiphathi yama-dissident kwamsebenzela yena umgaba ngoba kwakumnceda ekhethweni kodwa iqinisa kaligqibeleki liyavumbuluka lodwa yakena imbali lokhu iphume isiya phambili
kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla lezaphu livuselele libe likho elaliyikho khona kudala libandla lelizwe jikelele ubona kusenzakala yini khona
ye kungenzakala sokusika ukuthi labo abavuselela izaphu nokwakhuma umsebenzi wezaphu balombono onjani imbono abanye kuzolo mbono wokuthi kade vele kuncedane ukuthi kuthiwe izaphu yiphathi elizwe lonke nxa sokwavela kwakubonakala kungangcono ibuyele yendaweni zayo zolezo yayivelisele khona ngo-1980 abanye njalo bethi hhayi ayibuyele emuva iyeqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke ukuthi ukukhangela yona i-politics isitshintshile sokulabo-MDC sokulabo-ZANU sokulabo amaphathi asemaningi akuseyizanu lezaphu so kunzima vele ukuthi kube le phathi othwale ngelizwe lonke wakhayela la izanu ile ndawo zayo ikakhulu emakhaya lakwezinye indawo emashonaland emasinga lapho vele inganqoki khona so ungakukhangela ipolitiki yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zawo izanu la ngayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwangena khona i-MDC izaphu layo nxa idinga ukuthi ingene sokumele ikhangele lapho vele abantu bathi impethu ingena ngenxeba sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona naye ukuze igxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho ekuqalisela khona ekhula isuka khona
ye manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa usandasitshiya bakhona yini obona bengakhokhela ibandla lezaphu libe yilokhu elaliyikho khona
ye ngike ngaba kuzaphu ngo-2008 kuya ku-2011 akhona amajaha namantombazane angakhokhela okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala bakhona abadala abanyekade bezele behamba loba kudabeni bavume ukuthi hhayi sokuyisikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele ikhona ubukhokheli ngihambe ukona sikule ubukhokheli kwezaphu ngaza ke ngiqambe amagama kodwa hhayi babukhona kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe babese-South Africa e-America e-Britain bakudiaspora so kuyadingakala ukuthi bevele beye kucongress ukuthi izaphu ye kwicongress bengaya kucongress bavule sibili bekhethane kuhle umuntu oyabe ekhethiwe njalo baphane isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela abafuna ukukhokhela bazivezi bakhampeni abantu bebebazi ukuze ukuthi nxa bekhetha bebe le ndlela yokuthi hayi esimkhethile nje sibakhethileyo yibo sibili ingqungquthela ebantwini ade befuna ukukhetha kodwa hhayi abantu bakhona ngiyakwazi i-potential ikhona ekudingakala nje ukuthi intsha labaphambili ade bevele bephambili bazwanani bengacabani bekwezwela kuwubona ukuthi ufica abantu abadala nabancane bebengathi basebecabana bodwa.